soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya hlangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 7 kunhlangula 2023 igama ngontungamili inkomo ezihamba phambili. Uhulumende uthi kusukela namuhla imali yakwamanye amazwe isithengiswa emabhanga wonke elizwe kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hachile ebihlelwa yi-Reserve Bank. Kuqhutshwe inkonzo kukhunjulwa izisebenzi ezedlula amakhulu amane ezadilikelwa ngumgodi ewange Colliery Mine ngomnyaka ka-1972. Kwezemelika owake waba ngusibalukhulu we-New Jersey umnumzana Chris Christie usungula umkhankaso wokuncintisa kukhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uthi kusukela namuhla imali yakwamanye amazwe isithengiswa emabhanga wonke elizweni jikelele kusetshenziswa intengo elawulwa ngumkambo wemali ozimeleyo hatshi le ebihlelwa libhanga lakhe ebingahambelani lomumo wokudilika komnotho. Imali yakwamanye amazwe ikakhulu eyasemelika ibithengiswa yi-Reserve Bank ngentengo ebihlela maviki wonke futhi ebiphansi kuleyo mkambo wensitha lapho idola lemelika elilodwa eselithengwa khona ngenkulungwane zamadola aseZimbabwe ezedlula ezine 4,000 kusiya ku-5,500. Ngeviki ephelileyo emkambo kahulumende i-Reserve Bank ibithengisa idola lakwele melika elilodwa ngamadola azinkulungwane ezimbili ezilengxenye 2,500 kodwa izolo bese lithengiswa ngenkulungwane ezedlula ezintathu 3,600. Lokhu kusho ukuthi phakathi kweviki kuphela idola leZimbabwe lilahlekelwe luhlonzi lwamadola ayinkulungwane i-1,000. Ukugugudeka kwedola leZimbabwe lokhu kuza ngesikhathi sokhetho. Abamabandla aphikisayo abagoqela abe-CCC bathi ukonakala komnotho lokhu kuveza sobala ukuthi iZANU-PF isiyehlulekile. Kepha yona iZANU-PF ithi umnotho udonsa kuhle futhi isola osomabhizimusi isithi bakhweza intengo kungelasidingo njalo abanye babo bafuna inqotshwe kukhetho. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube ukuthi ulibona njani inyathelo le-Reserve Bank.
Ukuphuza ukufunda kuyahlupha, inkani iyahlupha. Kudala abaziyo bakhuluma kakhulu ukuthi akusoze kusisendawo ukuthengisa imali yangaphandle ngomkambo lokuthiwa yi-auction. Kumele ithengiswe nje ikhululekile emabhenki. Kwakufanele ngabe kwenziwa kudala khona lokhu namhlanje ekukhulumayo i-Reserve Bank. Ngakho-ke akusezi kusebenza ngendlela okade kuzasebenza ngayo. Nxa ukuqathanisa lokuthi ngabe lesi sinqumo sathathwa emuva ngale okuningi kungakonakali njengalokho sekuyikho khona namhlanje. Ngakho-ke lanxa sithathwa lesi sinqumo amandla aso lokuhlakanipha kwaso lokunqanda umonakalo sekubuthakathaka ngokuba into eziningi sezichithekile ebezizancedisa ukuthi isinqumo esinjengalesi sisebenze ngendlela efaneleyo.
Ngamanye amazwi Ncube uthi akulabuvelo obuzaba khona.
Idola leZimbabwe lizaqhubeka lisiwa ngokuba kalifunakali. Aliwiswa yikuthi kumbe abantu bayalizonda, liwiswa yikuthi abantu kabalithembu ukuthi liyakwazi ukugcina inzuzo okuthiwa i-value. Nga into ungakwazi ukuthi ingagcina inzuzo uyifihle endlini uyigcina e-bank ikusebenzele kawuyifuni lawe. Ngahola namhlanje ama-bond ami ngithi ngiyadonse kupheleni kwenyanga nxa kade eyi-2,000 kumbe eyi-3,000 kumbe eyi-100,000 kungenzeka abe selingene ukuthi ngigade kuphela. Ngakho-ke ngiyaphangisa ngiwathengise. Nxa siwathengisa ngobuningi kutsho khona ukuthi aphelelwa ngamandla ngokuba asuka nje seyizibi ezithengiswa ngabantu bengazifuni. Okumele kuqondiswe yilokho abantu abakusolayo edoleni leZimbabwe, ikakhulu ukuthi isimo somnotho kasimanga kahle, i-industry ayisebenzi kahle, akula foreign currency elizweni, kanti-ke leze politiki lezi ezifanele ziqinise kakhulu ezomnotho abantu abazithemba ukuthi zime ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke hhayi liza kuwa lisiya phambili, okwedlula lokho kuzathatha isikhathi ukuthi lize nqandeke ngendlela efaneleyo.
Ungathi usubonakala yini kuntengo umthelela wokuwa kwedola leZimbabwe ngama points ayinkulungwane kusukela ngeviki edluleyo kuze kube namuhla?
Izinto lokho ezikhwele njalo kazimangala kancane, lokho eziqhubeka zisiba isimo lesesinga abantu abaningi abengenelisa ukuthi bathenge, ngoba siyazi abantu abaningi abasebenze elizweni, abasebenza bahola imali encane, abaningi bahola amabhondi othi nxa ufika esitolo uthole ukuthi awusathengi lutho. Abanye bahola nje imali enelokuthenga ibhayi esepa, iflawa, lethukela kuphele khona lapho uze kufanele ukuthi uziye uhole ekupheleni kwenyanga. Lusizo olunye lwesabekayo phakathi kwelizwe. Ngakho-ke ukulungisa idola namandla edola ayisikho okuzalungisa imvilaphi le. Aselapheni isilonda, isilonda ngezomnotho ezingasebenzi kahle singanqanda zona, le dola lizaba lamandla, impilo izaba ngcono ngokulungisa ezomnotho. Ukuxoshanisana le dola namandla edola akunqandi lutho, akulungisi lutho.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi, iNational Consumer Rights Association. Sixoxe njalo losomabhizimusi wakoBulawayo oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Kuvele khona okuqondileyo ukuthi ama-market forces kube yiwo kanye alawula i-exchange rate. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi uhulumende kumele ukuthi acaphelisise kakhulu lokho esingathi thina i-supply side yama-earnings e-foreign currency. Uza kwenza njani-ke lokho uhulumende? Uhulumende kusamele ukuthi aqala thatha amanyathelo aqine kakhulu ekuthini akhangele ukuthi i-foreign currency engenayo elizweni kusamele ingene i-foreign currency evela kuma-export earnings ukwenzela ukuthi a-improve i-supply side. Supply side ye-foreign currency inga-stabilizer kumarket, i-forex ibe available lasema-bank, uzathola ukuthi-ke kuzakwenza ukuthi le cost yayo iyehle yephansi, le cost yayona imali esiyithenga emkambo omnyama ayisozibe khona ngoba abantu babezabe sebesiyayithola emabhanga-ke ngentengo esesigabeni esiqondileyo.
Uhulumende usola lina osomabhizimusi uthi likhuphula intengo mahlayana nje, yini elibangela ukudilika komnotho?
Ku-business world kankomo intengo zempahla isikhathi esiningi zilawulwa yilokho esithi thina ngama-business operating cost. Ungakhangela kathi esisimo esikiso kwelakithi lapho zathola ukuthi ama-business amaningi athengisa impahla ezivela ngaphandle kwemingcele yethu. Lapho kozathola ukuthi kuvele kuhle kube le ndleko enkulu kakhulu eyokuqaleyo ukuthi yona i-source capital uyizuze ngaphi. Itholakala emkambo omnyama, bese kuzabaka le ndleko ze-transport zisiyathatha-ke lezo mpahla esizithengisayo ngaphandle kwelizwe, bese kuzokuba futhi le ndleko zani eze-customs duty. So ama-prices kakhulu emkhathini onjalo kunzima ukuthi abe stable.
Inyathelo le-Reserve Bank leli ubona liphathisa yini? Siyibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Ngingathi ngamafitshane hayi, ukuzinza komnotho kusezekhathana kwelakithi, ngoba lapho uhulumende sesingathi u-address ama-symptoms athi imbangela. Kukhanya kusafiphele sibili okwalesi sikhathi ngaphandle imigomo kahulumende kusafanele ukuthi iqalise sibili ukuthi izuze ama-earnings kumbe izuze i-foreign currency kulane esingathi ngama-traditional sources ayevele enika uhulumende imali, njengoba ngike ngathinta ngaphezulu industrial activity, ama-exports through esiyabe sikwenza sikuthengisela ngaphandle, kanye lokuzuza futhi imali esizabe siyithola ngokuthengiswa kwalezi ezenjiwayo. Alubani kungaqalisa ukuthi kuphatheke kuhle ama-earnings wona lana vela kwezenjiwayo, kubuye ngokufaneleyo kuqonda ku-RBZ ngokuphuphuma la ngokugcwala kwakho. Hayi, ngibona ngani nxa kungaqalanga kwenziwa lokho, hayi ukuzinza komnotho kusesebucwadlana, kuseseluvile bana, kusesekhathana lathi.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Kuqhutshwe inkonzo ewange izolo kukhunjulwa izisebenzi ezingamakhulu amane lamatshumi amabili lasikhombisa 427 ezadilikelwa ngumgodi owahle waba lingcwaba lazo ewange Colliery Mine ngomnyaka ka-1972. Izisebenzi lezi zazisemgodini lo zigebha amalahle. Imizamo yokuzihlenga kumbe ukukhipha izidumbu yehlula. Abangamatshumi amathathu lasithupha 36 kwakungabelungu, njalo esinye isihlobo sabo sibikwa sibuyile sivela eScotland ukuzonanza lolu suku lapho obekuthe gwaqa khona iziphathamandla zikahulumende ezamankampani ehlukeneyo agoqela ewange Colliery kanye lemindeni yalabo ababhubhayo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi siyaphambili Moyo owesonto yeLiving Christ Pentecostal Ministries International ongomunye wabatshumayele kulumbuthano.
Bebuthene endaweni lapho okwabhubhela abantu abangu-427 ngomnyaka ka-1972 June. Sikhumbula umonakalo lo wayedlayo, njalo bekunama-widows akwana 63 abangabanye abaphela ngomkabo esikhathi senaleso ngo-1972. Sibe lesikhathi esihle kakhulu, abantu besabelela bekholisa, even uminister of mines was represented ikhona enkokheli yewange Colliery Company ogoqela umanaging director, ubekhona lama-heads of departments athile abekhona, konke kuhambe kahle, sabelana lezikankulunkulu ebemduduza abantu laphiwange Colliery lishiya layo kasikhane ukuthi yini ekwenza layo ama-widows la bekhumbula imisebenzi eyenziwa umkabo ngesikhathi sasebenzela likhampani. Kulamanye amakhampani adebithe i-3 kutho ukuthi each blanket for each widow elikhona khona lapho. Thina njengezamabandla siqhubeka sibakhuthaza ngokubakhulekela nokubanikeza ithemba ukuthi hhayi ngabangakhathazeki, beshiya kumedi chapter 11 ku-2830 ukuthi wozani kimi lini elikhathelele lihlinzeyo ngeliphumuze ngelinikeze lithula. So thina kakhulu njengabezomoya siyabanika nje isiphiliswana lapho.
Uqhubeke njani umsebenzi, njalo libona ingani injongo yenu liyifezile?
Engakutho ngamafitshane ukuthi injongo yakhona ifezakele, ngoba abantu bebekhanya bejabulile kakhulu even nangesikhathi sebesenza i-tour right round endaweni yakhona, abanye bebebuye bethwele ama-flowers ubona bejabulile bafaka phambana. One white man who came all the way from Scotland naye landa khona lokho elanda i-commemoration nale, babona umuntu etravela all the way from Scotland elanda kutho ukuthi kuyinto eqakathekileyo. Ngibona ngani abantu belungu baqakathekisa kakhulu izinto ezifana nalezi, kwesi sikhathi bathiyele nathi abantu abamnyama bamqakathekisa kakhulu ngoba ubuyethele nama-flowers iqala kade ukuthi uma ethike nawo khona le-Scotland elokho ehamba nawo ewathwele ezinto egenzinapho bamqakathekisa kakhulu. And ngithe ma ngixoxa naye kuthi yena abangani bakhe yibo abaphutshelwa abazali ayithi yena directly kwabona abazali kodwa abangani bathi yebo abaphutshelwa ngabazali and ngaleso sikhathi yena wayele 5 years khona kuqhakazekile ukuthi hayi abuye yena azorepresent abangani bakhe.
Kuyini elikwaziyo ngalesi sehlakalo lingakhumbuza abalaleli?
Ukuthi ngomnyaka ka-1972 mhla ka-6 June ngo-25 past 10 kulezi sebenzi ezazingaphansi komgodi ezikwana 427 lapho kwazwakala umdilimi omkhulu kakhulu izisebenzi lezaphuthukelwa ngumgodi zawelwa umgodi phakathi azanelisanga ukuthi zikhitshwe khona lapho. So yikho indawo le kwase kwayenziwa khona lapho zafakwa and akhiwa nje imiduli kwafakwa namatshe ama-tombstone imiduli ethengisa nje amabizo abantu bonke abafela khona lapho yikho kwayenzakalayo. So every year iwange Collier Company Limited iyenza nje umbuthano mhlaka-16 every year bekhumbula labo abasishiyayo besemsebenzini ngaleso sikhathi.
Umfundisi siyaphambili Moyo ngowesonto ye-Living Christ Pentecostal Ministries International ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba le-Chronicle lithi sokutholakale umuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo ophethwe ngumkhuhlane wesikhudo owe-cholera. Umuntu lo ubikwa engumfundi esikolo seMzilikazi High. Iphephandaba leli lithi njalo elizweni lonke jikelele bedlula inkulungwane ezimbili 2000 abantu asebebanjwe lumkhuhlane futhi usubulele abantu abalithumi lanhlanu 15. Iphephandaba le-Herald lona lithi iZimbabwe Electoral Commission isinxuse abantu abafuna ukuhlola ukhetho luza kwenziwa mhlaka-23 ngoNcwabakazi ukuthi babhalise amabizo abo. Uhlelo lokubhalisa lolu lugqitshwa mhlaka-18 ngenyanga ezayo. Abazahlola ukhetho beyizizalwane zeZimbabwe ama-local observers kuzamele bahlawule ichumi lamadola aseMelika, i-$10. Abavela emazweni aseAfrika bona bazahlawula ikhulu lamadola $100, kuthi abavela phetheya bahlawule amakhulu amane amadola $400. Logo isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, salibonani basakazi bethu abahle kunye nabalaleli. Ngithemba liphilile, Hey, hayi lami ngivele ngihlale phezulu kodaba, ngisagcizelela kule nkulumo kababa lo wakogodla. Hey, hayi ubaba uyakhuluma, hey yalikhuluma iqiniso. Uyalikhuluma iqiniso impela, hey ngithulela isigcoko. Hayi lizwe lakithi selifile abantu benkosi, yo selifile ukube kuyavuma singamaZimbabwe nisike sizameni ukuthi sikhiphe lokho. Hayi 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 sivotele enye iphathi engathi sasengcono. Hayi ngoba hayi hayi kunzima abantu bakithi, kunzima impela. Hayi uqinisele umethu umuntu okhuluma ngezanu PF, hayi ungisilinde mina nami ngiyahluleka ukhuluma ngento yezanu PF. Hayi hayi ngiyahluleka impela ngoba hayi izanu isiyithe kakhulu, isiyude isiyithe kakhulu. Kumanje sigcwele emazweni okuphephela sizame ukudinga ukuphila. Hayi kunzima abantu bakithi, kunzima. Bese ngicizelela futhi kulo okhuluma ngokuthi ama-overtures umntedeti nayithi esalwela inkululeko. Yebo, walela inkululeko ungathunywanga ngumuntu uma usukuhlukumeza abantu. Ma ngabe kuyakuhlula ey'mele eceleni ngale ungena abanye bazame ukulungisa ibizwa kwaba ngoba kunzima, kubi kakhulu kanti balithi. Lami ngala amagama ngiyabonga.
Linjani uStudio 7, linjani? Ya uNdlovu lapha eSenegal. Ya sembuyile madoda, ayifoni ayingasasebenzi. Sembuyile impela, sembuyile. Injani kodwa ngapho? Sinokuzwa ngendaba zasekhaya lapho, sikhiphane lapha sizwe ukuthi kwenzakalani ekhaya lapha. Ya, ngicela i-news nje linikele. Thumela i-news nje lapha. Chris Gandhi lapho limthumele i-news lapha. Ngiyabonga madoda amahle. Ngiyabonga kakhulu.
Kozi welikhashana. Ah, ngaphansi kwelanga kuyatshisa, kuyavutha. Hayi usathane wenza intando yakhe shuwa. Okukhona umkhuleko umthandazo kuphela. Yikho ukuthi impilo ingaba ngcono.
Sawubona Studio 7 linjani basakazi bethu ngiyaphila kakhulu lapha manje. Intu kwabatsha laba abalandelizana abaphume kuzani mina abantu manje. Izano hayi mina kulona iqembu libili abantu abasha. Kodwa uma ulandelizana umuntu omusha ufana lesigebengu. Kade sizikuthatha ngathi umuntu ongaphelela ngathi umuntu oyingozi kakhulu emphakathini. Ngizana soqembu libili leli. Kumani kuzani abantu bakithi? Kumani bantwana? Kumani abantu bakithi kuzani manje? Landi iqembu elisha leli TPC. Ngene yasikhulula ekuphileni kwethu ngoba sithole nzima emhlabeni lapho. Sithole nzima nje kakhulu. Uma kungaphizani wini la siyabe siyahlupheka size sikubone. Siyabe siyahlupheka size sikubone.
Studio 7 ninjani? Izindawo zonke, hayi siyaphila, hayi siyezwa ngesifa ezisezindlini, zi-right service ezindlini. Ngoba u-government uyatshontsha ulisela, u-government uyisela. Ngoba into ezikhuphukile kangaka abantu bengakwazi ukuthenga, u-government ebesekhala ngabantu. Ahambile amagolide, akunamuntu oboshiwe. Laba abangenamacala warivume. Basejele kusabhekwa kuthiwa kusabhekwa kodwa ibheli seyitholile. Kubhekwani uma ibheli seyitholile? Nayimuntu ibheli sekayitholile uyaphuma. So nibone ukuthi into eyenzakalayo kayikho, kuzofana nama-election. Kukhala kungasekudala ngendaba yama-election nizozwa ngoba umthetho lona okhona hayi uzima nebandla lezanu-P F uyabona.
Kustudio 7, ngibingelela kustudio 6, esikwazi ukupublisha ama-problems as-it-is, ama-problem edge. Kubonakale i-treatment esiyenziwa izana, into awa-territories, thina esingasinabezana. Ngikhuluma nje njengakathesi, ngabanjwa inkunzi ngabafana. 1, umntaka kansila. 2, umntaka headman. And that thing now, just because mina ngisungowezano, ukansila ngowezano, and the headman is also under zano, mina ikhesi yami kayikambi. Even bona besiya emaphoyiseni uma kuthola sekuthi mina ngisungowezano, ikhesi yami iyanyathelwa, iyachithwa.
Studio 7, linjani bantu? Siyabonga inyuzi zenu elisilethela zona eziliqiniso. Eyi, ngizama ukuthi ngivule abantu bakithi bomthwakazi amehlo. Iningi labo abantu bakithi abakathungululi. Ngiyaxolisa ukukhuluma igama elinjalo. Ndiyabona into le ezakala kubomeya bethu lapha omguni lo vayisi ukuthi kutshona. Lizibuze liphinde ukuthi kwenzakalani. Bafuna ukuzofaka bani? Ngasibatshela thina njengemerapi ukuthi bafuna ukuzokholonize iulawa yonke befake abantu bempumalanga. Alikukholwa, angikwazi liza kukholwa sokunjani. Beqeda lapho sebezofaka ulimi lwabo ezikolo ukuthi babulale isiNdebele sethu. Asazi uma lilokhu elisala ukuthi okukhulunywa imithwakazi liqiniso, liza kubona seliforswa khonapho ukuthi litshawule. Ngalitshela. Lezindlu aliphinde lithole abantu abenibona abangalazi ngisho abasegoli abangaphingaphi, abaphinde bathole ama-stems. Babe sebephana bona bodwa njengoba libabona ukuthi bagange njani. Sisazokubona.
Sanibonani Studio 7, njani? Asanibulisa nje nonke bafowethu. Hayi, siyezwa mpela. Bayakhuluma laba bathi kuthiwa bani, Obed Mpofu bakhona lapho. Hayi, bayakhuluma uyabezwa ukuthi bayatanasa mpela, bazithembile ukuthi hayi, ngoba nakho sebesebenzisa ama-CEO usebenzani. Akunandaba leke leni bebuse, siyazi basazobusa vele yona le next 5 years, ngoba vele siyazi ukuthi abantu ange bevote kahle bazoyithuselwa, ngoba phela vele mani ongasabethuselanga ZANU-PF into engekho ibandleni zonda ngabantu. Abantu nje bayesaba, yikho bona bobona ngathi banabantu, abanabantu, abantu bayesaba, bayathuselwa. Ngoba sitshela thina bazali akunakuthi banithanda, akunamuntu othanda ZANU-PF.
Lawo bekungamazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. kweze Melika wonke wabangusibalukhulu wesigaba seNew Jersey umnumzana Chris Christie ungene ngokusemthethweni kumncintiswano wokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abanye asebengene kumncintiswano lo babalisa owake wabangumongameli umnumzana Donald Trump, owayengumsekeli wakhe umnumzana Mike Pence yena ungene kuthange. Kulo siba lukhulu njalo weFlorida umnumzana Ron DeSantis, umnumzana Tim Scott ongusenator kanye lonkosikazi Nikki Haley owayeyisikhonzi seMelika ku-United Nations phansi kukahulumende kamnumzana Trump. Ozakhethwa phakathi kwabantu laba nguye ozamela ibandla lama-Republicans abe senqikilana lomongameli Joe Biden owebandla elibusayo elama-Democrats kukhetho lungamongameli oluza kwenziwa ngolwezi kumnyaka ozayo. Esungula umkhankaso wakhe izolo uChristie uchothoze uTrump esithi ama-Republicans kamelanga amkhethe ukuba abuyele esikhundleni sikamongameli ngoba engumuntu olimina-mina njalo olamaphutha amaningi. Uphenyo luveza ukuba uTrump nguye okhokhelayo kumncintiswano wama-Republicans. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe ohlala eMelika olilunga le-Triple C umnumzana Tim Moringayi.
Ukungena kukamnumzana Christie, who was a governor in New Jersey, siyakwazi ukuthi i-New Jersey is a democratic state, but sabona ukuthi uChristie wa ngoba as a Republican beating a Democrat to be governor. So khonoko kumele kunanzelele ngoba it means ukuthi abantu abangasekele i-Democratic Party or i-Republican Party abathiwa ngama-independence lapha yibo ngathi abamngenisa esikhundleni sokugovernor. Wahlala waba successful, kwaba lokuyiscandal yanyana okwe-Bridgegate lokuyana le New York, but angibonanga kungathiwa kuyamdisturba nge daba yakhe le yokusika the Republican nomination. I-process le e-democracy siyibona ihamba kuhle lapha nge-Republican Party. Kuqala sasibona uNomzana Trump engathiwa vele enganyikinyeki ukuba nguye ozathatha i-representation ye-Republican okwesibili. But kathesi sesibona ukuthi ule ndaba esemakhothi lezi ezika-2020 e-Georgia, le special counsel ka-January 6 lapha lokunye sikubona ngama-documents ayewathethe ama-classified documents. So indaba zona lezi ngangithiwa zizambophisa ngoba wabanjwa uNomzana Trump ekhuluma ngezinto zona lezi zokuthi bamdingela amavoti e-Georgia and then wafihla amanye ama-documents ayemele achiye for the National Archives. So khonokho ngangithiwa kuzambhidliza mbijana, but okwakathesi asikwazi ngoba sibona iy'ndaba eziningi kade zichajwe uTrump vele ophunyukile and he is still in the race.
Umbona ephumelela yini uChris Christie sesikhangela ukuthi uncintisana labantu abafana laboTrump laboMike Pence labanye?
Ukukhontesta lamanye ama-contestants oNikki Haley owayengu-human ambassador loSenator Tim Scott laboMike Pence labanye angiboni mina kungathiwa kule problem ngoba sikwazi ukuthi kathesi i-front runner or ihatshi eliphambili nguTrump. So abanye bonke laba they are trying to find their way ukuthi bamkhiphe khonapho esikhundleni sangikhona ukuthi angene. So mbona mina uGovernor Christie ebuya publicly loudly, siyakwazi ukuthi vele he cannot keep his mouth shut, besola uTrump. So khonapho ama-Republicans sebangana bodwa, sizabona ukuthi i-support ye-Trump will it still maintain. But okwakathesi mbona ngangithiwa abantu bonke abasengene kuhlelo leli they have a tough tall task besazi uTrump olokhu ethandwa ngabantu abaningi, especially rural America abelungu that love him so much. So sizabona ukuthi uzahamba njani ngoba i-politics akuyaziwa ukuthi kusasa kulani. but u Christi layo ile chance yokuba inomini mayinga kwanisa ukukhipha umnumzana Trump from the front line kuyabe sokudabukile iresi sivulekile kumuntu wonke.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga le-Triple C elihlala e-Ohio khonapha eMelika. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngisithi litshone kuhle yimi uNtungamilinkomo. Kololukwana kwamatukanduna.